Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalithona njani izulu kantaba mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kumfandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi elemukele uluhlu lwabaphathintambo iCabinet lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe.
Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lomehluko, ngoba nxa usuku uhulumende akusafanani lalapho ukunhlanganisa ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo.
Ibandla le-MTCT lenza umhlangano we-rally eHarare. Umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa esithi bazangena izitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho. Silengxoxo lesikhulumelise bandlaleli kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Sonke siyazi lokukhulukhuluma ebuyenjini lapha ukuthi khona izangena ku-GNU lomnyangagwa. Hayi, into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhanditshe inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi elemukele ngokujabula uluhlu lwabaphathintambo iCabinet lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Uncube ngomunye wamalunga edale leCabinet engamachumi amabili akhethwe ngumnangagwa izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva esiqale ngokumbuza ukuthi ubona uncube enguye na ilunga leCabinet elingavuselela umnotho welizwe.
Lokho mbonazani ngumcabango ovele ukuthini abantu ababezela kumankampani lasemayunivesithi bayenelisa ukuletha imiqondo engaletha intuthuko. Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lomehluko, ngoba nxa usuku uhulumende akusafanani lalapho ukunhlanganisa ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo. Ngoba esikwaziyo ukuthi umphathintambo kuhulumende ngulo ophetheyo. Yikho ke yena nxa esenelisa kumbe engenelisi, yikho esikubona ngalaba ababengaphansi kwakhe. So mina angeke ngathi ukuthi umuntu ngoba uyingcwethi nxa sihlaziya lapha vela khona kungasenza ukuthi sibe lethemba lokuthi uzayenza ukuthi kulunge.
Kodwa ke nxa sikhangele kona ukusebenza kwebandla leZANU-PF, ubona ungani bazamvumela na uncube ukuthi athathe imigoqo elukhuni efana lokususa ama bond notes lokunye kunjalo? Ubona bengamvumela?
Yikho ngikuchoyo ukuthi nxa sikhangela into lezi kufuze sikhangele ukuthi lo umuntu kayenzi imiqondo yakhe eyedwa, kodwa uyenza imiqondo evela kunhlelo zephathi zebandla elibusayo. Yikho ke engabe lobungcitshi, kodwa ubungcitshi bakhe bungaye thi kwesinye isikhathi bungahambelani lalokho kuyabe kufiswa ngalabo abaphezulu kulaye. Yikho ke kuyamenza ukuthi asilele ekwethuleni umsebenzi wakhe.
Kodwa ngamafitshane ubona ungani iCabinet yona le ikakhulu sikhangela abantu abanjengoNcube bangavuselela yini umnotho ngendlela abayamukele ngayo?
Lapha asakhulumi thina ngalokho esikukhanya esithi sikatheso sokufuze sikhulume ngakho ngokuthi ilizwe lifuze lituthuke. Zonke ingatsha zikahulumende kufuze zenze ukuthi ilizwe lituthuke. Singakhangela umuntu munye ngoba uhulumende yena uvele emkhulu. Kodwa siyafisa ukuthi abantu kuzaba lokuntshintsha kokwenza izinto. Njalo kube lalokho esikuthi thina ngesikhiwa yi-transparency, le accountability, ukuthi abantu bengabi lokwenza okunye okubi okwenza ukuthi ilizwe lingabi lenqubela phambili.
Sike sezwa abanye besithi kumele uhulumende akhuthaze bonke bona laba abakhethiweyo ukuthi baveze inotho abalayo andubana baqalise umsebenzi. Ukubona njani lokho?
Lokhu kuyakhulunywa njalo lawo constitution yelizwe lethu laseZimbabwe ukuthi nxa abantu bethatha ama-ofisi amakhulu angako kufuze benze sikuthi i-declaration of interest lokudeclare ama-assets abo. Lokhu yinto eyenzakala umhlaba wonke jikelele ngoba kuyasiza ukuthi ubugwelegwele bungabi khona kuhulumende.
Alo ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe Communist Party bathi akukho okungafezwa ngabaphathi ntambo be-cabinet abakhethwe ngumongameli Mnangagwa ngolwesihlanu ukuvuselela umnotho welizwe nxa uhulumende weZANU-PF engaguqulanga indlela asebenza ngayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe yinkokheli yaleli bandla embuthanweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wedale elimqoka lebandla LZCP National Steering Committee eHarare. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Ngqabutho Mabhena ulandisa ukuba kungani yena labanye bakhe bengakholwa ukuba kukhona okungenziwa ngabaphathi ntambo abasanda ukukhethwa ukukhokhela ingatsha zikahulumende.
Ukufaka kwabantu abafana loProfessor Mthuli Ncube ku-cabinet yindlela yokuthi labo esibabizwa ngolwasemzinsi international community babuke uhulumende kaPresident Emmerson Mnangagwa njengohulumende ofisa ukuthi uvuselele umnotho welizwe, bese kusenza kube lula ukuthi ababolekisa izimali iWorld Bank, labancedisa kwezemnotho i-International Monetary Fund, ikanti ke lohulumeni waseBritain bancedise ekuvuseleleni inotho yaseZimbabwe. Yikho sibona ngani uhulumeni kaPresident Emmerson Mnangagwa uzokhangeleka njengohulumeni ozimisele ukwakha umnotho.
Uma Bena ulandisa njalo ngendlela athi yizo ezingasebenza ukuvuselela umnotho welizwe abebandla lakhe lesikhomanisi elikholwa kizo.
Kakubizwe umhlangano omkhulu esiwubiza sithi National Economic Dialogue, okuzangenela khona abazombangazwe, ozangenela khona uhulumeni, ozangenela khona abahlali baseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sithi diaspora, okuzangenela lamalunga amazwe awe-BRICS ukuthi kathi umnotho lo singawakha njani, ngoba sonke siyafisa ukuthi umnotho siwakhe. Kodwa singakufuniyo ukuthi inotho yethu igolide lamanye ama-minerals lethimba lokunye esilakho kube sekuthathwa kusiswa kwamanye amazwe, kumbe inzuzo etholakala lapho ibisithathwe siswa kwamanye amazwe. Sifisa ukuthi inzuzo ebakhona kuba yinzuzo futhi ebuya ihlanyelwe elizweni lethu.
Uthi yikho abebandla lakhe bezoqhuba imikhankaso ebalisa owe-Red October campaign eyaqalwa kwele Russia ukusebenza lezakhamuzi lezisebenzi endaweni lapho abahlala kizo ukuze bazwisise umlando wabo ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyini okumele kwenzakale. UMabhena uthi phansi kwalomkhankaso we-Red October bazachasisela uZulu ngendikimba yobukhomanisi lokubafundisa phezu kokuqakatheka kokuzwisisa okwenziwa nguhulumende lapho esithi udinga usizo kwamanye amazwe athuthukileyo ukuthi kutshoni lokho kibo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 0493060406 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukukhethwa kukameya wedolobho lakwaBulawayo okwenziwe izolo kuvuse ukubandlululana ngemihlobo okukhanya kubhahile kuleli dolobho. Amakansila angawumanyano we-MDC Alliance wonke angamajuma ayithoba munwe munye abedabukene phakathi ngendaba yokuthi kukhethwe na umuntu olishona kumbe olindebele ukuthi abe ngumeya. Kugcine kwakhethwa umnumzana Solomon Mkuni oligqwetha ukuthi abe ngumeya. Umsekeli wakhe kwakhethwa umnumzana Dinashe Kambarami. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo.
Amameya amabili akhethiweyo ngabona okokuqala esingakutsho ukuthi abantu bevele befisa ukuthi akukhethwa kukhethwe umuntu ongathi ule-background enhle emfundo njalo umuntu onanzele ukuthi uyayisisi-culture ye-identity yabantu bakoBulawayo. So ngokunjalo ke ungananzelela izolo lanxa kuthe kukhethwa nami bengomunye bekhona ecrowd ebikhona khonaphana kuthe kufakwa uSolomon Mkhune esiba ngumeya, wakhanya abantu bethokoza benanzela ukuthi ule mfundo ethile ngoba siyakwazi uligqwetha ngokufunda kwakhe. Njalo sisusa ukuthi i-culture abantu bokuhlala wakoBulawayo uyayizwisisa, abantu kubathokoze kakhulu. Kodwa-ke kuthe sokufakwa uDeputy Mayor ongumkhansila uKambarami, kwakhanya ungathi abantu bathule nje balokukhonona okuthile. Ngabona okwenziwe ngabantu engxenye nginanzela ukuthi engxenye i-background yabo i-history yakhe abayazi, imvelo yakhe abayazi abantu abaningi. Kuyikho bezibuza umbuzi kambe uyafitha yini ukuthi abe khona pha. Ngamafithani engunanzeleikho engingakutsho. Kodwa neqiniso lokuthi hayi ngapha kume ofakiweyo ngibona ungathi uzenelisa ukusebenza nxa abanye bekamsekela, nxa abasebenza ecouncil ama-officers bengamsekela, nezakhamizi ngamsekela, ngibona ungathi hayi kuzazama ukuhamba.
Awungitshele baba, uMkhune kanye loKambarami bonke bobabili abalayi experience kwezombusazwe, nxa sesixoxisana ngesikhundla esiqakathekileyo esifana lokuba ngumeya wedolobho, i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo na?
Ungananzelela abantu bale bananzelela ivele i-council yona iranwa njani. Abantu abangomeya yikuthi bona bangama-police makers, kodwa i-council uzananzelela ukurana kwayile ama-committees atshiyeneyo. Ama-committee ahlala ngaba i-housing, health and housing, ngaba nge-engineering, ngaba nge-future water. Ukuhlala kwama-committee lawana ama-technocrats, abantu abachishwa bawamanage e-council abakufundelayo lokho kulama-engineers, bayaproposa into zibuye banika ama-committees lawana. Ama-committees abe sechubungule sekhangela ukuthi kambe lezo zinto ziyavuma yini, sebengenza umthetho wokuthi bakwenze kube yi-resolution. So ke mina ngithi owe-experience ambone ukusebenza kakhulu kumeya, uthi ngawuphela umuntu ozaxaya ipali into ezivela ngale azihluze, ahluze lo mthetho lamapholisi e-council, le-urban councils ekuthithi kutshoni, engabona ukuhambelana abe sekupasisa. So mina uMkhune akukholwa njengomuntu oligqwetha uza kuzwisisa ukuthi venxa into zilethwa kuye kanti imithetho ebusa lapha ngethini, abe sekuhlanganise sebonde hayi lokhu uyavuma lokhu akuvumi. So ke mina ngibona ngathi hayi thina uMkhune siyathokoza sibili ukuthi nge-background yakhe uzenelisa ukuthi abambe isiphundalisana kuhle.
Umbuzo wami wokugcina baba, bese sigqiba ingxoxo yethu, njengoba uMkhune kanye loKambarami bangabantu abasakhulayo njalo bayaqala umsebenzi lo wokuba ngumeya kanye lomsekeli kameya, awungitsheleke ukuthi njengenhlanganiso likhangela ukuthi lizabasiza kanjani?
Bangabantu abahlonipha izakhamizi, sithi siba lemhlangano yezakhamizi sibabiza babuye. Sithi nqaphi le ndaba esifuna isixoxe ngazo ngedolobho yethu kwaBulawayo lentuthuka le-service delivery, sibalanda balaleli. Ngibona ungathi akusoze kuhluphe. Kodwa njalo bengaba ngamahloko adli abantu abangalaleliyo abafuna kwenza intando yokuzabanzi. So balenhlanhla ukuthi bangene kwinhlanganiso njenge-progressive vele singabantu esikholwa kwi-engagement. Siyabhala izinto eziningi sibayengeje senze lokhu lalokho. Nxa bengasibalekelanga ningakusho ukuthi hayi mbona kuzasetshenzwa nje kuhle kodwa bengasibalekela mbona ukuthi abalokunzinyana kodwa ndokukhola ukuthi hayi bananzelele izifiso zabantu bakobulawayo ende bazasenza njengokuba sifisa sifuma ukuhamba isindawonye bayenze ama residents bangazenzeli uthi xa izinto bafuna zikhulunywe beqale beyo ama residents babuzisise bathole information sokuimplement izo zihambe.
Alo ke umnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 ekobulawayo. Namhlanje kuhlelo lethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukulingumuso likwenze khona injani mazimbabha amahle.
Ye ungasitshela ukuthi kuhambe njani sizwa kuthiwa beli lo mhlangano we rally ungasitshela ukuthi bekungapi njalo kuhambe njani
Thina njengebandla le MDC ekhokhelwa ngobaba uadvocate Nelson Nelson Chamisa owawina kukhetho lo presidential elizweni laseZimbabwe besile rally echitungiza namhlanje lapho esesihamba kuZulu sisiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa kwayenziwa izano entshontsha ukhetho njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi wasechitungwiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazithubuna ukwenzela ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Kusasa angifunge siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe le rally ekhwekhwe sithi siyenze rally yakhona saliswa ngamasotsha esethi kwenzile ukuthi sesibhalele ekhothi and then ikhothi sivumile ukuthi silelungile lokuthi senze lawa marally kodwa okukhona yikuthi njengebandla le MDC likhokhelwa ngubaba uAdvocate Jamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisana nalo Zulu ensukwini lezi ezilandelayo sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singaphi isikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lawo
ebulenjini Twitter lamhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala lapha thi khona the real deal is coming ungasichasela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko yona le
umile ukukhangelelo uZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhela ngomongameli wethu babuchanisa sanqoba ukhetho izani yantshontsha okwesibili ikuthi khona sithi khona thina amasotsha ahlale emabharakini abahlali phakathi kukaZulu umsebenzi wabo asoko ukuthi ukwelusa uZulu umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe kuba ilizwe selingene nabanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu so sithi ngabaya emabharakini njalo uhulumende wezano akayekele ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu abantwana basezimbabwe abatshengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha abakwenzileyo so esifuna ukukwenza yikuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi unambono bani ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena kuGNU lo mnyangagwa hayi into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhandije inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe iyetimbuzi ahlinza akhiphe isikhumba abeseshare yini inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani sebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kachiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo lithini lina ngabatsho njalo
wonke umuntu ulelungelo lakhe nxa ilombono wakhe ukuthi akhulume kodwa thina sonke liyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu yebo naye bayakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalande kuma-grassroots lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa odaba ukuthiwa i-GNU leyo izanura ikuthi yona inqobile ayilungisi izwi njengokuthembisa abakwenzayo kanti bazabe bekhalelani bona besithi babanqobani.
Hayi, kuzwakala isikhathi yiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga maZimbabwe amahle, akulahle mbeleko ngokufelwa. Sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela awezano lingakhali. Sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu ongaphiliyo kahlulu.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Loke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuswelakala kwezinye zalezimpahla. Sixoxa noNkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyeWomen of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Umumo lokhu siba umubi sibili ngani ngoba into emashopu siyathola ukuthi ziyakhwela. Nxa esikhathini wathi ufike eshopu yathola ukuthi wona emashelfini lapho ababhizi bayakhipha impahla bayaintsha ama-tax. Into eziningi emashelfini aziselavalo kuze aziselamaphrayizisi. Kwelilanga sembuza nje komunye ngathi hawu bathi into zakhwela kangako ngoba bengiqathanise ukuthi ngangakhenga amakhazi la ama-highlighter. Bengiwathenge $2 ngo-month end ka-July. Ngithenga wathenga kuthayi ngemhla ka-4 ngawathenga $11 i-box. Ngasembuza ngathi kathi why into zikhwele kangaka. Wahleka ushopkeep ukuthi engamphendula wafuthi ngabekuthi ayi yazi ngiyananzela into eziningi ukuthi wona uyathola ukuthi wona into ziyakhuphuka. Ngingazi since after elections kwenze sikhuphukele emashelfini wasethi hayi mama laba abakwenzayo babekwenzele kodwa mina ngikwenze laba abakwenzayo babekwenzele ukuthi mhlawumbe abakwazi njengoba ungakakhethi cabinet mhlawumbe into zingakhuphuka zibe phezulu behle kuwoda selama sebesefty nxa zikhuphuka bona basebekhweze i-old stock. So konsena ngananzela into ezigxila thina ama-consumers ngoba nje intengo isisebenza on speculation yokuthi i-cabinet izakhethwa ime njani. So khonokho sokuthwala senzima ngoba vele this month i-budget isehlulile into zegrocery kuthewa khonokho ama-efficial ungakwazi ukuthi ngithenge list yami according to budget.
Siyabona kathesi ukuthi basanda ukumemezela idale le-cabinet. Libona ingani kuzaba ngcono yini?
Ngokubona kwami silinxa ngi-assess abantu abakhethiwe ama-key ministries engathi simbona ngani kuloku kube lomehluko uhulumende omuthi uzamile ukuthi afake a new blood and then afake abantu on merit ngoba ngakhangela isikhangela iminister of finance uMthuli Mthali the renowned person othi ngumnumzana sibili othi nxa engaphiwa i-space sokuthi asebenze ngobuciko bani ngolwazi lakho lokuthi ezomele ngibona ngani umnotho weZimbabwe ungavuka. Ngakhangela kulama-new blood ngakhangela kuma-youth ngapha kulabo Coast Conventry ama-ministries abaningi vele lawa ungani hayi kubele kubele la nxa nje kulabanye abadala athi sikhangela ukuthi ngakabakho kuse singathi bazamile. Personally maybe for the past 15 years I can say this is the best cabinet engibonayo uma ngi-assessa ukuthi singaba le-hope singaba le-themba lokuthi nxa bengavunyelwa ukuthi basebenze besebenzisa ulwazi labo abalali ngibona ngani so far for the past 15 years I can say this is the best cabinet. Sesikhangele ukuthi sibone ukuthi ezomnotho zizazinziswa njani zingazinza mhlawumbe sesingabona ukuthi imali iyanjani sesikhangele i-cabinet ukuthi zawubuya lama-policies bani lokuthi bazama ubani engenza ukuthi wona ezomnotho zizizwe ngoba uze uludubo lwemali kuphele eZimbabwe kumele ezomnotho zizinze ma uzimbabwe zomnotho uthi ukuthi kule something i-production esupporta i-economy yethu ngoba kathi isi-economy yethu vele akule si-producer nokusupporta i-economy yethu. So into okumele sizikhangele zineze but kumele amaZimbabwe bakuqinanzele ukuthi azizokulinga over a couple of weeks maybe ngaba into yabonyanga maybe next year sasixaxa ukuthi change ukuthi hayi kukhona lapho siya khona.
Sikhuluma nje abesifazana kambe baphila njani
abantu futhi bathwele nzima kakhulukazi omama ngonto and futhi udubo lolu soluyandiseka ukuthi kathi sisibone uthanga ethawuni okuqala ukuthi amapholisa izrt egokeme ubulawayo imetropolitan ye sithatha labantu emgwaqweni abathengisayo ibafayindisa konke nakubangela ukuthi abantu balale bengadlanga ezindlini ngoba phanisa $20 kubangela abantu balale bengadlanga ezindlini abantwana bengayo esikolo omama vele kuphekeni lapha ama-mails sesikwazi siyi-one mail ngoba isikhathi emivele ithole ukuthanda abadlanga sibi okulama-shortages mbenyekele nkinga khona omama sithwala nzima and besixoxisana labanye omama kathe sithange ithesi laphana besikhuluma ngokuthi khona kulezikolo kulabantwana bathi esinanzelile ukuthi khona ngemonth and bayalova and besikhangela ukuthi singayicontributha njani ukuthi sibathengele ama-sanitary pads but uyathola ukuthi omama nxa sixoxisana ezithi mama sidlame namakazi nangu-three endlini angihlileki ukuthi ngikhontributhe ngincedele abantwana siyakubona ukuthi kufanele sibancede kodwakehli so omama sithwala nzima ngoba kulezi mdingeko esingeke sizi-avoideke njalo esingazenelisi ukuthi sizenelise singakhangela ama-sanitary pads awo mama labantwana bethu abangamantombazane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Leo tutacheza. Wewe. Namhla sizagita. Namhla sizahlabela izandle mweni. Gonna do Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Bang
Rafiki, ingoma imnandi ke eka DJ Zwesta featuring Nkwali. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebe silazo lamhlanje. Iningi elemukele uluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi ngesihle lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.